Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 olesithathu mhla ka 19 kuNhlangula 2019 igama lami uChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Tendai Biti utshela umbuthano oyenzelwe ngapha kwelemelika ukuthi umongameli Mnangagwa ulako ukuhluthunelwa umbuso ngamasotsha nxa engalungisisanga ezomnotho. Phambilini kwelanga lokunanza iziphepheli umhlaba wonke jikelele, sizalethulela udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezihlala kweleBotswana. Uhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo. Namhlanje sixoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Mgandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa intambo zombuso ngamasotsha ngendlela umnumzana Robert Mugabe agenqulwa ngayo nxa engaphuthumanga walungisisa umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika njalo nje mihla ngemihla. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo engapha eWashington DC.
Umnumzana Biti ukhulume amazwi la eseWashington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano okwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo olulesihloko esithi Democracy Works, Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo uBiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa umnumzana Craig Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. UBiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi ndaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupha uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave zviri zvokwama muchava neimplosion muchave kana imwe kucha inoitika.
Nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuba lengxabangxoza. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo kumele sikhulumisane. Umkhokheli wethu ku-MDC umnumzana Nelson Chamisa kumele abe khona la kulezi nkulumo.
Vachamisa vanofanira kuva vari patable, MDC inofanira kuva vari patable, iye Emmerson anofanira kuva vari patable, kundiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation sesikhuphuke safika ku-97.85%. Umnumzana Biti uthi i-inflation kudala yafika ku-500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo-DRC lamanye amazwe aloku ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi le-Afrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso ongcindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni ase-Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do you make democracy think?
Ubithi uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu, umnumzana Biti uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo, kumele ohulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe ase-Afrika abafika kusilinganiso sokungamachumi posi ayisikhombisa ekhulwini, i-66% bafuna umbuso okhululekileyo i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho, ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Pambilini kwelanga lokunanza ilanga leziphepheli ele World Refugee Day kusasa, abeZimbabwe abahlala enkambeni yeDugwi kwele Botswana bathi impilo njengesiphepheli kayibaphathi kahle bengazi ukuthi ikusasa ibaphatheleni. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Kule siphepheli esidabuka eZimbabwe esiphose sifike amakhulu ayisikhombisa esihlala enkambeni yesiphepheli eyeDugwi Refugee Camp engaphandle kwedolobho leFrancistown. Inengi lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kweleBotswana, isiphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo weza yena ongumqondisi weziphepheli eDugwi uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Impilo engafiswa ngumuntu wonke nje ukuthi aphile eyikho khona, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphepheli, kodwa kuya kusiza la ma-challenge ayenza ukuthi umuntu asukele izwe lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjengayonaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu ukuthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli azitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
So kuphela ozabe ukuthola wena ukuthi nje uphile kulokule peace kungela imisindo ekhona, kodwa usukuluzwa uyabuhlukumezekile lokho abakuthi ngesilungu emotional.
Amazwi kaweza agcizelelwe ngumnumzana wasuThibi oyisiphepheli esihlala eDugwi othi ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni.
Bafika impilo engathi ngesithiwa i-abnormal.
Laye ukhala ngokuthi ngabe batshelwa ukuthi bazayo kuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba eBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into leza azibuyi, futhi akuna sikhathi esibekiweyo ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye. UJibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba awulanto ebambekayo abangayenza.
Ngokuhlala kwami enkambeni angikayiboni into enhle bona zonke izinto zizinto kuphela. Kulabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kuba sizile, but kimi kuyimi mina umoya amboni kulento enhle engingahlangana layo.
Noma nje isiphepheli sikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphiwa sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisithi alithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa. Njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishelwa ugetsi lamanzi, ukuqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. Uhlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba United Nations High Commission for Refugees, UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphepheli eminyakeni emibili edluleyo. Ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esambeni salo ukuthi ligcine isiphepheli zaseZimbabwe. NginguMartin Ngwenya, owendaba zeStudio 7 eGaborone, kweleBotswana. Okwamanje ke asilaleleni ke amazwi abalaleli bethu beStudio 7 abathumele ngomakhalekhukhwini ngeWhatsApp phela. Besitshela ke abakufisayo abalakho enhliziyweni lani lilakho ukuthi lisithumele ke amazwi enu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Hello, ngiyabingelela abasakazi abahle babo Chris labo babo Gande. Ngisithi nje ngibonge kakhulu indlela isakazwa ngakhona, muhle umsebenzi. Siyabonga impela okhulumayo ngolobi Ndebele ngiseGoli. Ngithi ke mina lami hayi nje ngiphawule nje okwami ngendlela engibona ngayo, ngoba lezi zinto zepolitiki ziyabe zifuna ukiyo zona zithanda ukuba nzinyana. Ngoba mangithanda ukubhekisisa i-government le khona, hayi nami ngibona nje sengathi iyaphazama uma izobe ilokhu iqhubeka ikhasha amakhampani ase-America ayiwo ayifakele i-sanction. Ngibona nje sengani mhlawumbe badlalisa imali, ngoba angishini nini nibe bekhashile lenye yakhona yahluleka nayo. So okungimangazayo mina ukuthi indaba kanti balokhu besenza into eyodwa, kodwa bebona ukuthi umphumela wakhona kawukho. Kanti kungani bona bengazihambeli bona self bekhulume nalabo bantu abayibo ababafakele leyo sanction dani kulokuthi bethathe imali eningi kangaka engasizi lizwe beyibuyisela kuwo kwayo futhi. Mina ngowami umbono nje ngibona ngani ayikho into engabancedisa kulokho. Maye kuyikuthi bona bayakubona ukuthi i-sanction le ingene ngendlela engasiyo, kababe lesibindi befesena nawo ama-America bekhulumisane bebone ukuthi mhlawumbe makuhlulana lapho kungcono dani kulokuthi bethathe ikhampani yakulelo lizwe futhi ebafakele untsinyo bebe besebenzise bona. Mina kanye kuboni nje ukuthi kuyikule nqubekela phambili lapho. And then okwesibili engikhala ngako sengike ngakhuluma nami ngisithi mhlawumbe ngifisa ukuthi ngabe liyake lihambele ngale kithi nike nisakazele nathi sizwe likhulume nje likhona ngale sigabeni sakithi echefuni echolojo. Bakhona mhlawumbe abantu abangakhuluma nezinye izinto esizidingayo khona ngale zigcine sezikhona. Ngilibingelela nje ekuseni namhlanje ukuthi nami ngiyolandela iStudio 7. So into eseZimbabwe isizwisa ubuhlungu kithi sokuthi i-government yethu noma ilokhu ithi iyazama, but kanye kuboni mina ukuthi izama ngayiphi indlela, ngoba abantu bayahlupheka. Bengisekhaya nje 3 days bheka, abantu bayahlupheka kulamsebenzi, bayenza noma yini nje okurongo kuphela indaba yokuthi bafuna ukusebenza elizwe. Ngiyabonga.
Hey linjani umsakazweni Studio 7 kanjani abantu? Ya ngiklothi mhlanga ngokulawayo. Ah kunzima lapha. Etopeni ya. Siyabuya. Nyama magetsi ya hamba. Sikhathi esike ama-business yabuyela emuva. Khonokho kuncane esiphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele. Manzi lawa. Eyi. Ya kunzima sibili bakithi. Asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana beZimbabwe kuzaphela nini. Kunzima kakhulu. Yebo, ngiyabonga.
Labo ke ngabalaleli beStudio 7 abasithinteke ngeWhatsApp lani ke lilalo ithuba lokuthi lisiphe elilakho enhlizweni zenu ngeWhatsApp. Inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Siyabonga. Lamhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo. Sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Strike Ndlovu. Ngiyaxolisa, ayiso Strike Ndlovu, ngu-Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu. Asizweni ke ingxoxo esibelayo.
Ngayikho okwenza ukuthi ngo-1987 bafungelele umkomo ukuthi ahlanganise izaphu, izaphu ezanu-CF. Ngatike futhi igama lezi lokuthi zaphu, bathi ihlanganise zombili ngase zihlangene zizabizwa kuthiwe yizanu-CF. So lokhu kutshengisa ukuthi bayefuneka ukuchitha igama lokuthi izaphu, nokuthi umkomo wayenele eninto engathiwe zanu. Okwesibili, njengoba sokuhlanganisiwe, basebenzisa amandla kuhulumende ukuthi zonke izinto ezikhulunywa kuthiwe zenziwe nguhulumende wezanu-CF. Njalo futhi nxa usitsho njalo kutho ukuthi izaphu kayisekho ukuthi yake yenziwa okwehlukeneyo nezanu-CF. Okwesithathu, babona kufanele ukuthi uhulumende akhokhele umphezulu welizwe oyizanu. Ngakwakhangela i-unity accord iyabhalwa kubi, lokhu i-agreement iyabhalwa kubi kakhulu ngoba isitsho ithi okhokhela amasebandla omabili sehlangene eseyizanu-CF kuzaba ngumgaba. Kuqa njengelizwe, inkomo kabhalwa ngabe i-unity accord. And okutshengiseka ukuthi kwakufuna ukucitha ukuthi nguye waqalisa i-nationalist movement elizweni, ihlanganisa abantu bonke emasebenzini emathelevini. Sekufuneka ukucitha khona. Kusuka lapho bakhangela ukuthi babe neqiniso ukuthi ozakhokhela umbutho ohlanganisiweyo uzitra lezandla loyorutisa kuzaba ngu-Rhodes Nyongo. Yena wabuya muva khona ke kwaDabeni. So kutshengisa ukuthi vele izinto zakhona zonke zakhiwa ngendlela yokuthi kumele kucitshe ukuthi sa yachaya isimpi ezwayo okakhulu ukuthi nxa usukhangela iregulami ukuthi amabutho angasiwa ngamabhekile asesiwa asekwazi ukujamisana lempi yamabutho e-Rhodesia direct. Izipra ikwazi ukuthi ikwenze lokho, yayila mabutho amaningi, amanye aseyangola, amanye asezambia. Yikho kwathi thina iLanka South ukuthi ungazenza kutshaya umbhobho kuye kuphela ivele izabaizekabhiziyephatha iHarare. Yikho njalo-ke khonokho khona kodwa kwenzeka ukuthi abantu ababusayo abanye besabe ukuthi izipra le ngayekela ukuyicindezela ibezele ukuthi yenzani ukuthi lize lithathe kuzagcina kusehla ukuthi izandla yayingaphambili kwezitho. So-ke zonke izinto zitshengisela khonokho ukuthi ababusayo babengasiwo kanti abathabileyo babengabantu abahlobileyo ukuthi babekwazi ukuthi yaleli lize kakhulu ezapho yaleli lize kakhulu nokuthi umkomo nangokwakhe wayebasinda.
Ye siyabona njalo ukubana ibandla lezaphu kwakulibandla lelizwe lonke, kodwa imbali esikhona kathesi isisenza kukhanye kungani izaphu libandla leMathebeleland lanxa kunkokheli babe khona abafana labo Chinamano labo Msika ababe ngasomandebele ungathini wena ngakho
lokho kuyangimali kule muntu ongakwenza lokho kulokhu kungakumali sinawusenza abantu bezane ngoba i-executive kankomo ingakaphathi ilizwe unumber two wakhe kwakunguchinamane lanxa uchinamane sebhuti wasala kungumntu so akuzange kuze unkomo abe le-deputy yemasebenzi phezu kwalokho kuvele abaningi abantu abaziwayo nxa wawusazi izaphu yakudala uchikerema lo nyandoro besesitenshini izaphu yadisakhiwe uchikerema lo nyandoro besesitenshini babe ngotshwe ngemva kokuchithwa kwe-ANC ngamabhunu ngo-1969 kwathi kusiba le-NDP bengekho besegugu baqeda iminyaka engu-4 baze bayaphuma kube le-NDP kwaze kwaba lezaphu bangikhona bephuma kwathi bebuya bayajoyina inkomo njengokuqalisa kwaku-ANC ka-1967 so abantu abaqinileyo abaqalisa i-nationalist movement le nkomo babevele emashonaleni nabanye bakhona isikerema nonyandoro onyagumbo omazimbamuto so abantu babesejele yikho ke from there sofiya phambili akumangalisi ukuthi abantu bamashonaleni bebaningi for example umuntu owayeqinile kwi-information yezaphu ngungibilisaruzi kwakula womkarati kula ngapha nxa usiye emashingo ngapha kulaba mdala kwakulo national chairman ngapha national chairman wezaphu wayevela emashingo abanye bevela emanikalenda abanye bevela khonale kuzizilwile kukorekore
Siyabonga lo ke ngumnumzana Strike Mkandla umstrike Mkandla ke ngunobhala jikelele webandla lezaphu besixoxa la ekuhlelo lapho esikhuluma kona ngembali yebandla lezaphu levuyo lezibra siyaqhubeka njalo kusasa ngengxoxo yethu lo mnumzana Mkandla
Okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kHz.
Esizwe ke eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi unobhala ehofisini kamsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi umnumzana Milton Ndowu uthi ugatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Peace and Reconciliation Commission alusekeli hlangothi ngoba lungayisiyo ngxenye yebandla ngitsho lelilodwa elezombusazwe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amalunga edale lephalamende athi afuna umthetho wenqabela ukutshaywa kwabantwana esikolo kunye lokuxotshwa kwamantombazana azithwalayo kukhangelisiswe lumthetho ngoba bathi bona ubuyisela imfundo emuva. Umongameli Donald Trump welemelika lamhlanje usungule umkhankaso wakhe wokuncintisa ukuba ngumongameli okwehlandla lesibili edolobheni leFlorida. Inkulungwane lenkulungwane bezisemhlanganweni wakhe lapho avezwe emphakathini ngunkosikazi wakhe uMelania Trump. UTrump uzichaye isifuba wathi ilizwe liphakathi komnotho othuthuke ungakaze kubonakale kumbali yelizwe. Uphinde njalo wathi yena konke okuhluphayo elizweni usenelisile ukukulungisa. UTrump uzabhekana lozanqoba kukhetho lwama-primary awebandla lama-Democrats. Kulamalanga ngiyaxolisa kulamalunga ama-Democrats ayedlula amathumi amabili ancintisayo ukuthi angene kukhetho ayenza ke ama primaries okutsho ukuthi ozanqoba nguye ozabhekana lo Trump omunye walabo abafuna ukuthi bancintise ngowake waba ngumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden. Lo balaleli ngumsakazi ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Everyone from the Carolina, she used to call me Rantabio because I handle money. Nadamo Pusanga, Carolina, Vivatica, Kepu, Kayenaya, Kayenaya, Peru, Kamakina, Tura, Kukama, Tokaura, Namayeta, Namusaka, Kema, Kayunta, Pana. Mukwane byantuka ko siroja kapuno mulenzi nejakalo mulenzi na yato mulenzi yapuko mulenzi kuno mulenzi yanjo moyo yanjolesa nane nyokusoma olwa kuno mulenzi iyo mulenzi naweta kati nitukukola chinje atenge nuru kutolukula nemba kusomero nemba kusomero na ina winga kumanye somero kusomero mwebango marange kutana mu kirawa kaka Mati kulisha zatuka macho napa Kiwakamu wanje chana ngezi kutala hu Nimpuna kalimu nimpula kalimu Nimpula kalimu na yata kalimu kapuka kalimu Nakajimu honda minandi wanu nisenjika Namu kata njema kalimu safara Nimpu kuta wa maji
lelo sakhulayo osefuna ukubusa ilizwe le Uganda uBobby Wine ngumhlabeleli njalo khona kwezombusazwe esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe liyakwanisa njalo ukuthi listinde njalo lisilalele ntambama ngo 7:30. Asihlanganeni njalo. Igama nguChris Gandhi.